sithi uhulumende weZimbabwe songathi engavula umngcele, sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs le-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele uvulwe ebonisana ndawonye lohulumende weMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayethenga impahla, kuvulwe izitolo ezilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke, njalo futhi kube phiwe imibhangaphetshana ukuthi bebe bechapha umngcele bayethenga baphenduke, futhi kanjalo belandela izinqumo zenzo ezibekiweyo inhlanganiso ezempilakahle yomnyaka umhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization. Kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi kuleli laseMzantsi Afrika ukuthi abantu abachapha umngcele bakhangele ukuthi bayalandela izinqumo ezibekiwe ezibangabhemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjozele ngamasotsha akwele Mzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kumbe balimale kakhulukazi, futhi bakuphinde kwengeze amathuba okuthi umkhuhlane lo memetheke, ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane, isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha babethengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sukuvala bathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphangiswa basheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje kunje.